ngicabanga kakhulu ngethuba leli ngiphiwe ukubana ngibe part of iqembu le-WSA. Kusokhulu kakhulu ngoba ithuba lingatholakali kalula.
Kuyini kahle kahle okwenzayo empilweni?
Mina ngenza ama-videos for ama-music videos. Ngenza ama-video njalo inhlelo ze-TV. Ngenza njalo i-project okuthiwa yi-On the TV esiyenza lapho eBulawayo, basically esupporta ama-entertainment yakhona apho kuBulawayo.
Isekela ngayiphi indlela, isebenza njani?
So into esenza ku-On the TV ukuthi sinikeza amathuba okubana sinikeze i-exposure kuma-artist aweBulawayo. Esenanzelela thina ukuthi iningi labo abathola ithuba lokuthi bephuma kuma-TV ethu ngenxa yokuthi babekhompitha lama-artist amakhulu lama-celebrity, kodwa so sitho ukuthi laba abama-artist amancane balitholile lelo thuba. So thina sisebenzisa i-online media basically ukuthi si-create ama-programs online asupporta i-entertainment yakoBulawayo.
Zitholakala kuziphi inkundla inhlelo okhuluma ngazo lezo?
Okwakathi sisebenzisa ikakhulu YouTube le-Facebook ukubana sicreate ama-videos esingathi thina ngama-episodes awe-entertainment abelandela kakhulu ama-events ayenzakalayo abe-organize ngamakhisona la amancane amaningi kakhulu abekhonapha koBulawayo esikhathi.
Liyabuya ngeviki ezayo, uzaba uqhuba izifundo zani njalo uyoba ukuliphi i-college?
Okay, so mina bangifake e-University of New Mexico. Lapho sebefunda kakhulu mayelana nezama-business, business and entrepreneurship khona ngale.
Kuyini kahle kahle okhangelele ukukufunda?
Ngale ngikhangelele ukuthi mhlawumbe ngingathola kakhulu izifundo mayelana ngokwenza indaba zinto zama-business, ukuthi mhlawumbe ngingenza njani ama-project engiwenzayo ukuthi ngenze ukuthi abe i-business engabi nkulu mhlawumbe. Njalo ngikhangelele ukuthi ngingakhonektha kube ngathi ukuxhumana nabanye ama-African leaders khona ngale lapho esebekhona kanye lamanye ama-leaders akhona ngale i-USA, ukuthi mhlawumbe sebe singatholi nama-mentorship lama-ideas ukubona sikhule njani ku-business.